Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 20 Mpandula 2023 ngupresident Jeremiah.
Lotabo kancuven. Endabeni zethu namhlanje.
Lanxa iningi likhala ngokuthi umumo awumanga kuhle ezibhedlela zeZimbabwe ngenxa yokusilela kwemithi, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uyawuthuthukisa umsebenzi wezempilakahle.
Amazwi ekamongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa awukuthi amazwe afakele eZimbabwe izijeso afakele eZimbabwe izijeso zomnotho kumele azikhiphe asezondise iningi labantu beZimbabwe.
Iqembu lenguqu ele Highlanders selicelwe umqeqeshi walo uBaltimore Britto ukuthi ayeqeqesha iqembu lesizwe elama Warriors okwesikhatshana.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo.
Lanxa iningi likhala ngokuthi umumo wawumanga kuhle ezibhedlela zeZimbabwe ngenxa yokusilela kwemithi, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uyawuthuthukisa umsebenzi wezempilakahle elizweni. Lokhu kutsho namhlanje emhlanganeni womanyano wamazwe omhlaba o-United Nations wokuhlaziya imikhuhlane esabalalalo kuthelelwana masinya ofana lowe-COVID-19 njalo uthe eZimbabwe lilongele ukumelana lemikhuhlane eyingozi elakho ukuqhamuka. Kubika uNtungamile Nkomo weStudio 7.
Umnangagwa wethule amazwi la ekhuluma emhlanganweni we-Pandemic Prevention, Preparedness and Response wona obukhangela amanyathelo angathathwa ngabakhokheli bamazwe omhlaba ukuze kwenqatshelwe imikhuhlane efana lobhubhane lwe-COVID-19. Uthe uhulumende wakhe uqinise ezempilakahle eZimbabwe kulandela umkhuhlane lo, kanti futhi uthi ilizwe lakhe lisendleleni yokugcwalisa izimiso zokunqoba umkhuhlane we-HIV and AIDS.
Following the COVID-19 pandemic, Zimbabwe has made strides to build back stronger and more resilient healthcare systems that are able to identify and contain public health emergencies. We have also promoted the local manufacturing of health-related commodities and consumables. A major development in Zimbabwe was the establishment of our own local oxygen gas manufacturing plant.
Umnangagwa ukhuthaze abaholi bamazwe omhlaba ukuthi basebenze ndawonye ukuze kwenqatshelwe imikhuhlane efana le-COVID-19.
I urge us to make bold decisions that respond to present realities, including the development of the pandemic treaty, drawing lessons learned during the pandemic's phase so far. As Zimbabwe, my government has deliberately continued to increase budgetary allocations to health service delivery.
Abebandla eliphikisayo ele-CCC bathi uMnangagwa kakhuluma iqiniso ngokuthi ezempilakahle eZimbabwe ziqinile ngoba nanku ezibhedlela akula mithi yokwelapha izigulane kanti le mitshina yokusebenzisa layo ayikho. Umnumzana Tim Moringai ngowe CCC emelika.
Zimbabwe kathesi is in a state of desperation or ukuthi in a crisis ngendaba yezibhedlela when we were one of the most advanced countries as Zimbabwe in terms of doctors, staffing nurses, lay general health care.
amazwi kaMuringai agcizelelwe ngolwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo yena okhokhela inhlanganiso ye-ibhejuli kazulu.
Uma kungathiwa kulo mkhuhlane obekhona abantu bayaphela. Uthe ilizwe leli liyanqoba i-HIV, angikholi ukuthi i-HIV singayinqoba especially poverty, ngoba i-poverty ingaqansa okutshengisa ukuthi abantu abazaphila ngokudayisa umzimba bazaba baningi.
Kodwa ilunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule uthi amqodwa amazwi kaMnangagwa.
Kuqondile khona ukuthi umongameli akubeke ngaleyo ndlela. Ngoba nanzelela ukuthi thina njengelizwe leZimbabwe liyananzelela ukuthi umumo wethu we-economy wethu awumanga kuhle. Kodwa kule imizamo ikhona emihle kakhulu ukuthi ibalule uhulumende abalule indaba zempila kahle. Kodwa ke siyasilela yebo lapha lalapha yani.
UMnangagwa uza kwethula umbiko wakhe omqoka emhlanganweni omkhulu we-United Nations General Assembly phambi kwabaholi bamazwe omhlaba kusasa. Lapho akhangelelwe ukukhuthaza iMelika ukuthi yesule izijeziso eyamethesa zona labanye bakhe kuZANU-PF ngoba esithi zilimaza uZulu makhaza. Umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa wethule inkuthazo efanayo izolo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, imi uNtungamile Nkomo.
Amazwi kamongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa emhlanganweni enkokheli yamazwe omhlaba owe-United Nations General Assembly awukuthi amazwe afakelele eZimbabwe izijeziso zomnotho kumele azikhiphe asezondise uZulu weZimbabwe. Abaningi bathi bafuna ancedise ukubayele eZimbabwe liqhube ukhetho olukhululekileyo ukuze izijeziso lezi zesule. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma kulumhlangano, uRamaphosa uthe izijeziso lezi kumele zesulwe ngoba ziyimigoqo yentuthuko yakweleZimbabwe.
The sanctions that are also being applied against South Africa's neighbor Zimbabwe should also be lifted as they are imposing untold suffering on ordinary Zimbabweans but also have a collateral negative impact on neighboring countries as well, such as my own country, South Africa.
Izijeziso ezafakelwa umakhelwane wethu weSouth Africa, iZimbabwe, kumele zikhitshwe ngoba zizwisa ubuhlungu kuZulu weZimbabwe njalo ziphazamisa umakhelwane beZimbabwe abagoqela elami ilizwe eleSouth Africa.
Umkhokheli wakwelenamibhiya umnumzana Haig Gabo naye wethule amazwi afana lakaRamaphosa enhlanganweni lo namuhla. Kodwa uZulu weZimbabwe, amabandla ezombusazwe aphikisayo lengcitshi ezichubukela ezombusazwe lezenotho bayamsola kakhulu uRamaphosa. Bathi okwenza leZimbabwe lingathuthuki yikungaqhutshwa kokhetho olukhululekileyo abathi kumele uRamaphosa lenkokheli yeSouthern African Development Committee SADC bangenele ukuze kulungisiswe. Omunye wabalombono lo ngumnumzana Njabulo Ncube, umkhokheli wenhlanganiso yabahleli bezindaba eZimbabwe National Editors Forum, ZINEF.
Umongameli weSouth Africa uRamaphosa uyalahleka lapha ngoba abantu bayakutsho njalo bakuphinda ukuthi ama-sanctions akhona eZimbabwe afakwa ibandla elibusayo. Ungakhangela ukuthi ngemuva kokhetho lolu olukanti luyahlupha oluhluphayo abantu sebeqalisa ukutshaywa uhlukuluzwa.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Promise Mkhwananzi, isikhulumeli sebandla le-CCC othi uRamaphosa akumelanga atshaye inja ifihla umphini ngokwenzakala kweleZimbabwe.
Akulanto efuneka eZimbabwe ngaphandle kokhetho olutsha olukhokhelwa inhlanganiso yeSADC lolo oluza kwenza ukuthi kwakhona i-environment esaningisithiwa i-environment eyenzelwa lolu khetho ibe ikhululekile njalo isemgceke ukuze abantu bethu bakhethe umkhokheli abamfunayo ngentando yabo bengahlukuluzwanga bengethuselwanga lokho kuthi lelo lokasilo khetho akula khetho lokuthi abantu abakwanisa ukukhetha abantu kufuze bakwanise ukukhetha ngalokho amazwi lokho Ramaphosa alahlekile
umnumzana Thenisani Ntungagwa ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo uthi kunengi okuphambanisekayo kweZimbabwe okumele kulungiswe kuqala okwedlula udaba lwezitshenziso zenotho.
Ukubona kwami lokhu kungasebenza ngezinye indlela. Mawu Ramaphosa ekhuluma ngama-sanctions kusho ukuthi silelungelo njengamaZimbabweans kuyocatsha eGoli sidinga ongasiphilisa.
Kodwa umqondisi wohlangothi lukahulumende olubona ngokudlelana namanye amazwe womhlaba kugatsha lukahulumende umnumzana Richard Mahomva uthi amazwi kaRamaphosa ayathokozisa ngoba atshengisa ukuba usekela eZimbabwe.
Amazwi kaPresident Ramaphosa akhomba izinga losekelo oluphiwa yiSouth Africa kuzwekazi leZimbabwe ekulwiseni ama-sanctions. Njalo ma esenza njalo ukhomba obala ukuthi yena uhulumente ugxile kuzifiso zabantu baseZimbabwe njalo ukuthi uhulumente wakhe ulembono encintisana labo ababeka ama-sanctions okungekho emthethweni.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Sali Ngoni owenhlanganiso ye-Broad Alliance Against Sanctions.
Siyathaba kakhulu ngokukhuluma kwezwa uPresident Ramaphosa eUnga ukuthi izijeziso zenotho ezafakelwe eZimbabwe kumele zikhitshwe ngenxa yokuthi yithi thina izizalwa zeZimbabwe esesisathe ama-consequences ezijeziso lezi.
Ukhetho olwenziwe kweleZimbabwe ngenyanga edlileyo lokhu lusolwa ngabaningi abagoqela inhlanganiso ye-European Union, SADC, African Union lezinye. Ngimele isitu 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Uthi akaboni okwaphanyaniswa yi-commission ebona ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission IZEC ngoba isebenze ilandela imithetho yelizwe okungabe kungaphathanga kuhle abenhlanganiso yamazwe awe-Europe eye-European Union. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Lokhu kuza ngemva kwenyathelo elithethwe ngabe-EU abazise ukuthi sebemisa usizo obekumele luphiwe kwabe-ZEC olokuphathisa umsebenzi wokuqhuba inhlelo eziphathelane lokhetho. Embikweni wabo abe-EU bathi bathethe lesi sinqumo ngenxa yendlela i-ZEC eyaqhuba ngayo ukhetho ngoncobakazi. Kodwa umqondisi obona ngezokukhulumisana labakwamanye amazwe kugatsha lokwethulwa kwembiko umnumzana Richard Mahomva uthi i-ZEC isebenze ilandela imithetho yelizwe njalo uhulumende akaboni lapho eyaphosisa khona.
Kuqhubeka kufeza obala ukuthi bebele ndlela abakade befuna ukuthi ukhetho luphume ngayo kodwa kuphumanga ngaleyo ndlela. Kodwa esikubonayo njalo ngalokhu kutshengisela ukuthi i-ZEC iyenelise ukuthi ikhombe ukuthi iyinhlanganiso elokusebenza ilandela i-constitution yelizwe lethu okuthi imali evela phandle akuyenzi ukuthi itshintshe izinqumo zayo.
Umnumzana Farai Marapira osaphethe isikhundla sokuba ngumqondisi obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leZANU-PF uthi kalitsho lutho kibo inyathelo labe-EU.
ZEC is a constitutionally mandated entity and as a result of that it receives funding from government. We have never relied on the EU for the funding of ZEC. So essentially the rescission of their funding is a non-event and not newsworthy and nothing to write home about. We are simply not concerned at all.
Asikaze sithembele ku-EU ukutholisa i-ZEC imali. Ngakho-ke empeleni ukwehla kwezimali zabo akuyona indaba yalutho njalo okungabhalwa ngayo akukho okungalotshwa ngakho kiyo ngafila ndaba lakho nakancane.
Kodwa isikhulumeli sebandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change umnumzana Promise Mkhwananzi uthi bayalincoma njalo bavumelana lenyathelo elithethwe ngabe-EU.
Siyamangala akufana ukuthi bebevele befake imali ku-ZEC ngoba i-ZEC ayikho ready ayila ma-institutions ukuthi imali leyo izasebenza kuhle ngendlela emele isebenze ngayo njengokubufakazi obukhona esabubonayo ngesikhathi sokhetho izeki ehluleka ukwenza umsebenzi wayo totally okubangela ukuthi iEU ikhiphe imali yabantu bebancedisa ngayo ngoba imali injongo yemali bengeyokuthi izeki incediswe ukwenza ukhetho oluqondileyo oluzakhipha umkhokheli oqondileyo ofunwa nguZulu weZimbabwe kodwa hayi ke lokho akwenzakalanga.
Umnumzana Efi Dlelancube oyenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association uthi ukuxabana labe EU ngalesi sikhathi akusoze kusize eZimbabwe.
Amazwe la mazwekazi le zindawo ezihlanganisa amazwe ezinjengabo EU ziyanceda kakhulu ukuthini ilizwe lakithi livuse umnotho walo ngokuba siphakathi kobunzima obukhulu. Okukhulunywa yi-EU yikuthi ukhetho aluzange lwahambisana le-constitution lemithetho yeZimbabwe belungakhululekanga ngokunjalo ngeke baqhubeke bencedisa izekhi khona isimo sime ngaleyo ndlela. Okudingakalayo ukuthi kulungiswe khona lokho i-EU ekukhulumayo ngokuba phela kayikhulumi ngemithetho ye-EU ikhuluma ngemithetho yeZimbabwe kodwa ke lokho kweZimbabwe kutshitsha ilandaba loncedo lwe-EU kuza kwenza ukuthi singene esizini olukhulu kakhulu kulalokho esikukho namhlanje.
Kodwa umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yezekile uCommissioner Rodney Simukai Kiwa uthi inhlanganiso yakhe kungesebenza izimele njalo uhulumende ubatholisa konke abakudingayo ngesikhathi.
Abe EU nxa kuyikuthi khona abasafuna ngokwabo imali ngeyabo singathini thina ngokwabo lokhu kodwa thina siyakwazi ukuthi khona akula lutho ngisho olulodwa ezahlule ukukwenza ngenxa yokuthi kuthiwa abe EU sebethe thina abambantu sonke akusewethusi thina lokho uhulumende uyasinika konke esikufunayo.
Abezeki bagcizelele elikahulumende elithi lilungelo le-EU ukuthatha lelo nyathelo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ugatsha lwezomvikela e-Azerbaijan lubika ukuthi selube lesivumelwano sokumisa impi lamabutho e-Armenia esigabeni esihlala abantu bohlobo lwesi-Armenia abaningi iNagorno-Karabakh. Indodana yowayengumongameli weGabon umnumzana Ali Bongo Ondimba osanda kugengula labangane bakhe abane sebebotshiwe besethweswa umlandu wokuvukela ilizwe lobugwelegwele. Impumela yophenyo olukhutshwe ngolwesibili iveza ukuthi ukuguquka womumo womkhathi kwengeza amandla ezulu lesikhukhula elitshaye iLibya ngeviki edlulileyo ngesilinganiso sokungamathumi amahlanu ekhulwini okubangele ukufa kwenkulungwane zabantu.
Esigabeni sabajabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe namhlanje uGibbs Dube uxoxa lomnumzana Austin Sibanda owakhulela emzini wempophoma kobulawayo kodwa ke okwamanje osehlala esigabeni seMaryland khonapha eMelika okunhlanganiso yeStraight Outta Mpophoma.
Ibizo lakhona likhuluma ngokwalo ukuthi ngelane ngabantu abakhulela eMpophoma sihlangane sonke sathi singenza sinceda abantu abekhaya abaseMpophoma.
Libanceda ngani abantu eMpophoma?
Sesile minyaka emibili siqale sikhangela lapho esikhulele khona eMandebele emaflatini lapha nginonkazana osengumzukulu oseNew York kuthiwa nguKaren Ngoma Msikiwa. Ngengiqale layo siqale ngabazali esilabo ade wabangane babobaba labomama bethu bengu-17 sibanika amafuda ampas but sicinisi senza sisi-expanda lapho sesibona iMpophoma inkulu sinceda ogogo sibanikani ama-ampas ukudla ngoba abanye bakhona basele abantwana abaphilayo. They all get ama handouts from people to understand then. There's this one ngapha sebenza kuman othlako okuncanyana. Senza sithumela ekhaya sibathengele ama hampa sibanike.
Yeah, ama hampa lawo abelani khona.
Yabo kulempupu ithukela vele akulanto eziningi. Singa into esikwazi ukuthi ikudla kwabantu abekhaya, impupu, ithukela, isinkwa la mafuta yikho esiqale ngakho kodwa sigcine sesibonthi no asikwansi thina sisodwa sibabili sasisenza okuyi WhatsApp group lokho sokuthi straight out of Mpophoma sahlabe vela abantu bonke sathi sifuna uncedo bonke abantu ade bebuye oledola olano olokudla sihlanganisa sibanika nje abazali bethu
luqhuba njani uhlelo lwenu
lukhula kakuhle into esesenzileyo kathi sesifike ukuthi sincede labantwana besikolo sila for ama primary schools aseMpophoma lapha ilukhanyiso mpumelelo legampu nenkulumane qale sibona ukuthi abantwana senzeni sibanika ama sanitary pads abantwana abangamankazana ngokuba kwazi ukuthi no ekhaya abazali abaningi bayadubeka ukuthi bacabanga indaba ukuthi bathengele abantwana ama sanitary pads abala badinga ukudla kwabantwana futhi nasenzeni sigcine dinga ama donations sathenga ama sanitary pads uKaren Nyade spearheader that issue ama sanitary pads njengomuntu oyinkazana badistribute ama sanitary pads ebantwaneni bonke so kathesi le tournament ebuya mhla ka 9 October esifuna ukuthi sifocus abantwana abangabafana senze ukuyi-tournament sikhume labo ngendaba zama-drugs ukuthi no they should stay away from drugs
kuyinokwenza ukuthi likwenze khonoko
well simona ukuthi ekhaya indaba yama-drugs into esihlupha sibi i-crime rate siningi imisebenzi akula abantwana into abayenzayo bangaqeda isikole yikunatha lokudaka basacabanga into eziningi thina sikhule eMpophoma lapha kulabo Nyathi youth club senze ama-different sports i-swimming ivuliwe konke soze sibone thina ukuthi abantwana basela zonke lezi izinto into asebeyenza yikudakwa kuphela siyezwa lama-teacher nje khuluma sibe ukuthi abantwana asebedakwa uyangena ebhawa lapha uhlala nomntwana omncane so thina njengabazali sesibona ukuthi sukukithi thina ukuthi senzeni sibona ukuthi abantu abakhuleka kahle sikhume lapho so sibona ukuthi ibhora sibili yinto ehlanganisa abantu so singenza okuyi-tournament sila bantwana bonke abesikole lapha sikhume lapho sizabe sibe-drug enforcement amapholisa ayakhuluma lapho ingxenye kunganceda ukuthi bekele ukwenza izinto zama-drugs
nxa umuntu efisa ukuthi axhumane lani ancedise kumele adinge bani
well sile WhatsApp group ekhona kuthiwa yi-straight out of Mpophoma sile Facebook page zinganika ilinki yakhona and also silabantu abakhona abasekhaya silo silingwe ngomama Sunda inamba zakhe ngilazo wakwansi abamba nje u-077-281-2348 sile Highlanders Warfare Manager uVusi Gama Dlodlo uyasincedisa usekhaya inamba zakhe is 077-275-5827 kube lo Lindiwe Ndlovu la usekhaya inamba zakhe ngu-077-631-0615 uLindiwe Loli bafome i-Burial Society so ngoba ngenye indubeko esibona ekhaya ukuthi abantu abaningi bayabhubha lapha abala ama-funeral police land so sesiqale le-Burial Society as well ukuthi sincedise abantu abasekhaya imali yakhona indutshwana sibile ekhithwayo but kuyanceda sibile eMpophoma lapha okuyi-Burial Society lokhwa so iinumber zabo yizo lezo nxa abantu befuna ukubakwazi ngokuthi senzane bakwanisa babathinte ii-numbers zona ezinginikezo
lo-ke mnumzana Austin Sibanda odabuka eZimbabwe osehlala khona lapha eMelika limuze exoxa lapho loGibbs Dube weStudio 7 esesigabeni seMaryland khonapha eMelika
Ngokuqhamuke ingxabangxoza izolo kusihlwa ekhansilini yeVictoria Falls lapho izakhamizi labanye abasekeli bebandla le-TCC abatshengisele khona bekhonona ngokubekwa kukameya abathi ukhethwe yinkokheli yaleli bandla ikanti bona befuna oyinzalo yalapho. I-TCC ithole izihlalo zekhansili ezilitshumi lanye 11 phakathi kwezilitshumi lane 14 zaleli dolobho. UNokuthaba Dlamini usipha lolu daba ngokugcweleyo eseVictoria Falls.
Ngena lo uze ngemva kombiko kaSodolobho umnumzana Roni Dube obethulele inkundla ukuba ukhetho luzaqhutshwa njani ngokusemthethweni engakaginyi lombiko ngokupheleleyo umane wavinjwa ngelinye lamalunga leVictoria Falls Combined Residents Association VFACORA umnumzana Simon Dolo omgamenge lokuthi ukhetho kalusoze luqhubekele phambili ngesizathu sokuba ibandla leli belithume umsekeli kaSodolobho wakobulawayo umnumzana Donaldson Mabutho ukuze azokwethula umbiko ukuthi amakhansela wonke ebandla leli avotele umnumzana Ephias Mambume esikhundleni lesi. Imane yamemetheka lapho indaba qede kwashaya amatafula, kwaphoselwana amazwi, kuhlatshelwa njalo ingoma zokumisa lolu khetho kwaze kwasukuma uDube kanye lezisebenzi zekhansili le. Amakhansela baxoxa okungokwabo bafulathela. Umsakazo lo uxoxisane lomnumzana Joe Mafu obengomunye walaba uchasisa isizathu sokutshengisela kwakhe.
Sifuna abantu abahloniphayo, sifuna umuntu oyinzalo yalapha ozakwazi amasiko lapha. So bekanti uMeya abe ngumuntu oyinzalo yalapha, asidingi umuntu oyiforeign. Babuyile ngoba kakabazi lutho, abasoze bahlonipha abantu abethu, bazaqhasha abantu esifeseka ukuthi engabuye ngumforeign uzakuxosha abantwana abalocalism here ekhansini. Asifuni khokyani.
Unkosikazi Judith Nyoni laye wethula esakhe isizathu.
Ndimfuna Meya unoziva vanhu, chizwarwa chayo mumwe unokhethwa navanhu kuti mangwana kana tavo neproblem panaiye tokwanisa kunda kunorevereka naye kuti pataka kuviga atoveri izvozvo takakuvigira yose.
Umgcini sihlalo weVifacora umnumzana Kelvin Moyo laye uchasisa kabanzi ngotshengiselo lolu.
But ngokuzwa ekukhulumeni izakhamizi zona ziyakutshela ukuthi hayi umuntu okade okhethiweyo yiphathi ngonje, but thina besifuna umuntu othile. So yikho ucine wenza safika esigabeni sokuthi ama-resident ahle efika azwisisa athi asivumelani le nto leyo esiyizwileyo elithi lina lifuna ukukhetha ubukhokheli esingavumelani nabo.
Loba kunjalo uMoyo ukhala ngokuthi imisebenzi kukhansili le izaphazamiseka.
Njalo enye into engayisho ukuthi siyaloyisa kakhulu ukuthi iphathi ngani iyalalelisisa ukuthi izwe ukuthi okufunwa ngabantu yini, benze what we can call negotiate for a compromise.
Umnumzana Ebethe Ncube ongumgcini sihlalo wenhlanganiso ezimeleyo iWange Residents Association layo ucina ngelokufuna inzalo yalapha.
Vele lo president yacho ukuthi khona ilizwe lakhiwa ngabanikazi, kanti manje ungafakelwa umuntu wokuza lizabusa njani, lizala kanjani ilizwe lawo khona sele siyabuza. Kuyafana nokuthi umkhwenyana angafika ngekhaya angene esibayeni abambe inkomo athi le yiyeza kulawa.
UDube uthi kulusizi okwenzeke izolo.
Mhlawumbe bathathela kwamanye amadorobho lapho ama candidates abe impost khona. So labo yikho behlele bezilungiselela. So bezahlala phansi le management also consulting ministry of local government ukuthi sinike idata directive ukuthi senze njani njengoba nxaso kunje.
Imizamo yokuxoxisana nabebandla le-TCC ngalesi sehlakalo yehlule loba kade belapha ngoba beveza ukuba kabakabise emandleni okuphawula imibono yabo. Ukutshengisela lokhu kumiswe ukungenela kwamapholisa. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Kwezemidlalo, ikomishini ekhokhela umdlalo wenguqu elizweni eye-normalization committee isilobele iqembu lenguqu ele-Highlanders. Icela umqeqeshi walo uBaltimore Brito ukuze ake aphathe iqembu lesizwe elama Warriors kodwa okwesikhatshana. Kodwa ke njengoba isikhathi sethu sesingasavumeli ukuba nasiqhubekele phambili, sizanika lolu daba sasa ekuseni 4:56 silunikwa nguJoseph Njanji.
Live Talk kuhlelo Diaspora Forum sikhangela labadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, sixoxa ngokubhekane labahlala kwele South Africa.
Singakalugqibi uhlelo lethu lanamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo.
Lanxa iningi likhala ngokuthi umuma wamanga kuhle ezibhedlela zeZimbabwe ngenxa yokusilela kwemithi, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uyawuthuthukisa umsebenzi wezempilakahle elizweni.
amazwi kamongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa ukuthi amazwi afakela eZimbabwe izijeziso zomnotho okumele azikhiphe asezondise iningi labantu beZimbabwe.
Iqembu lenguqu eleHighlanders selicelwe umceceshi walo uBaltimore Brito ukuthi ake ayeqeqetsha iqembu lesizwe elamaWarriors okwesikhatshana.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo nguFacetis Jeremiah
Lotabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.